siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxalo nkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngesiphathelane labesifazana, yena osanda ukuhlangana lesiphathamandla somanyano wamazwe akuzwekazi le-Afrika we-African Union licubungula udaba lokuqeda izehlakalo zokwendiswa kwabantwana abangamantombazana besesebancinyane. Asizweni ukuthi kwini okwacutshungulwa lokwavunyelwana kulo umhlangano.
Ye, okokuqala sivumelana ukuthi kumele sikusole lokhu yinto embi ukuthi abantwana baswengulwe, abantwana baphathwe kubi bangayezikolo, abantwana bafasiswe, bachathiswe besesebancane. Sivumelana ukuthi yonke into kayenziwe nguhulumende labo bonke abanye esisebenza labo ukuthi lokhu sikuqede, ngoba kuquma impilo yomntwana. Mina sengibabonile amankazana ombonayo ukuthi umntwana lo sharp, angaba ngudokotela, angaba ngu-prime minister, angaba ngu-pilot we-frame eChina, kodwa ubona ekunwa ngubaba omdonsayo alalelayo. Ngoba umntwana omncane wena baba ungamdonsa ulalelayo, sumdestroyile. Umntwana lona akasavuki futhi, usele trauma psychologically, usele trauma emotionally, usele trauma physically. Abanye bahle balimale khonapho ngasakwazi ukuthi enzeni. So sikukhondeme kakhulu njenge government yeZimbabwe le-AU ukuthi umuntu wonke kabe leqiniso ukuthi abantwana bayavunyelwa ukukhula bende sebevuthiwe. Umuntu sezikhethela ijaha lakhe lomuntu ofuna ukuphila laye. Hayikhona ukuthi esakhula umntwana ayengwe ukuthi enze okungafanele, njalo abanye bendiswe bengafuni ukuthi bende. So ube umhlangano omuhle kakhulu. Ithemba ukuthi uzanceda i-Africa, uzanceda iZimbabwe, uzanceda abantu bethu.
Siyabona ukuthi lani njengogatsha lwabesifazana belivele lilwisana lalokho. Sake saxoxa kona lo msakazo ngelalikwenza eMarangi. Kuyaphumelela yini? Njalo nxa sokungenela izwekazi le-Afrika kuyaphathiswana yini kumbe bekuyingxoxo kuphela?
Ngibonani kuyaphathisa. Ikakhulu ukuthi ngo-October last year ubaba upresident wethu u-Edim Nangagwa usayine esithi yi-high level political compact ebikhondema domestic violence, ebikhondema ukuhlangulwa kwabantwana. And ube ngomunye wabongameli e-Africa abantwana abasayinileyo. So sithemba ukuthi obaba abaningi bazalandela lokhu ukuthi bona baba kabathatha umntwana oyinkazana munye ngamunye njengomntanakhe. Omama labo bathatha umntwana ongumfana njengomntanabo. Sibe lakho ukuthi sikhulise abantwabethu ngoba sizihlobo. Umntwana yihlanyelo. So uma uzathatha inhlanyelo uyiphoseziwe ukuthitshe, uzahlanyela ngisana. Abaningi asoze sibe nenhlanyelo enhle, amankazana amahle abachadayo, labafana bahle abathathayo, bakhimizi yabo sibe labazukulu kuphela. Ngoba khathesi silabazukulu abangalayise lo nina abahlanga ndawonye, akukuhle lokhuyana. So kuzasincedisa kakhulu, ikakhulu ukuthi i-Afrika yonke sibambene ukuthi lokhu makucine. Asikhangeleni abantu bethu sibahawukele ukuthi yizinto ezivela kuNkulunkulu, sibakhulise.
Leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.